ngikhumbula lokhu sikuqale ngo-1980s. Sitshengisa uhulumende ukuthi abantwana ababhekana lombalisi emunye baningi kakhulu, naye bayehliswa. Impendulo yemihla ngemihla ebesitshela uhulumende ngokuthi akunamali yokuthuthukisa lokho. Njalo sasithi ukuthi-ke ezokuizindlu zokufundela ziya zisiwa, ezinye ziyadilika, ezinye zigugile. Nalo abantwana bayanda sokufuneka izindlu zibeningi ukuze abafundi bangafundeli ngaphansi kwezihlahla kumbe bangaze bafundela phandle betshaya ngumoya abanye njalo benethwa lizulu. Lokho sikubikile kuhulumende ngaphambilini. Kuyangijabulisa ukuthi uhulumende uyakhuluma engathi lokhu sekubone kathesi, kodwa-ke yinto ahlezi vele eyizwa leyo simtshela zona zonke. Sika kungimiki ithemba yokuthi vele zona ezomnotho welizwe zimenjani, imali yakhona ingaphi.
Sixoxele lo mnumzana David Coulthard owayengumphathintambo wezemfundo. Yena uthi kungani kungagijinyelwa ukuthi kwakhiwe izikolo kungasalungiswa zenezo ezikhona.
Mhlawumbe nxa ekhuluma ngokwakha isikolo engabe ekhuluma ngokuthi yena kuqalwa isikolo esitsha. Okunye sikutshoyo ukuthi kuyangezelelwa ama-classroom abe maningi. Njengoba isikolo sisinye sisethangweni lunye, kodwa-ke nxa ama-classroom emaningi kwenza ukuthi abafundi bathole ithuba lokuthi babe lendlu yabo yokufundela, bangaze baxothwa ngabanye ababe beneminyango yokuthi baphume. Ukulolonga kwababalisi kwezemfundo ukuthi bachithiswe babe bukhali ngokufunda ukuze babambe imfundo yanamhla ngobuciko obuphezulu, lakho kumele kwenziwe lokho. Jabula-ke ukuthi uhlelo lwe-capacity development lwamatitshara olulotshwe ngumongameli kukhanya lungathi luzaqala la manje, luqala luncengiswa ngoba luthole imali eye-donation kakhulu ilutshwana-ke ephuma esikhwameni sikahulumende. Ngenye indlela-ke futhi ababalisi labo kumele bakhuthazwe ukuthi bahlale ezindlini ezinhle. Uma kuphuma ngokwakhe kwezikolo, thina isikolo ngasoze sathole kube imiduli yokufundela kuphela, akube le miduli futhi yababalisi ukuthi bahlale kuhle. Lokhu kwenza ukuthi umbalisi azizwela ehlezi kuhle, angazabe nomcabango ngokuthi ngizalala njani, ngilala ngemile, nangu phela lapho esilala khona silala sibaningi. Uze kube njalo lezeholo. Ngaleyo ndlela-ke uhulumende siyamkhuthaza ukuthi akubambe konke